Uhlelo lwethu esilwethulelwa yinhlanganiso yeHabakuk Trust lwemaphandleni namhla sixoxa ngokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu esigabeni sewuwana ebulilima Ward 8. Ukhansela Elliot Dube uthi bathole nzima abantu ewuwana.
Silohlupho sibililo lwe-transport. Ezinye izinto ezikhona ukugugudeka kumgwaqo. Imgwaqo igugudekile, ungangokuthi labo mhlawumbe abe-transport babe bekhangelele ukuthi iy'moto zakhona zizabahlupha ngenxa yemgwaqo. Nathi siyafaka imigwaqo kule ndlela zokuthi lapha abe-ema bezamele ukuthi siyagcwala imigwaqo, sibayeke singekhise sihamba sibalisi amagalisi. Sibhala ukwenzela ukuthi mhlawumbe sincedakale ukuthi imigwaqo lo ilohlupho kakhulu abantwini. Especially nxa sikhangela abantu abaningi lapha ezigabeni kabala ma-finances, kabaholi, kabalani. Mabezithwele especially kuba nzima ukuthi elale esitopini ngithole ukuthi ilanga lakhe mhlawumbe sebizwe esibhedlele ukuthi kabuye esibhedlele kutholakala njengalelo langa kakhulu bhasi sizayiqisa. Kanti ngalo fanele aye athendwa.
UDube ugcizelela esithi
ibhasi akusila bhasi sinayo. Sithatha imota zama-individuals. Yizo izilalo, yizo esizisebenzisayo. Lazo ezingahambi everyday. Yiwiki nje ukusukela Monday to Friday. But izahamba yona incengomvulo la Friday. Incengomvulo ifuneka ngolwesithathu sokusuka lokwenzima.
UNkosikazi Sibonakaliso Nkomo uthi ukuswelakala kwezimota zokuthwala uzulu kwenza kube nzima ukuba bathole ababalisi.
Ababalisi kabahlali ngenxa yendaba ye-transport, especially laba ababalisi abancane. Kabakubekezelele ukuhamba o-10 kilometers to 12 kilometers belandi transport. Njalo kuyenzeka ukuthi nxa efanele ukuthi khona evuke esiya koBulawayo noma esePlumtree, uthole ukuthi akula transport semele ehambe inkalankathi yamango noma nxa esevelela le nxa esethe wahamba ekubuyeni kwakhe. Uthole ukuthi uyehlela khatshana ulomthwalo uthwalayo, sebebuye kwesikhathanyana bevalelisa behamba bethiya umsebenzi laphana esikolo sakhithi esendudwa. So ngalokho abantwabethu kabayazi lutho ngale ndudwa ngenxa yakhona lokuthi amatitsha ayabuya atintshatintsha ngenxa yohlupho lololo olwe-transport. So kakhulu i-transport siyayidinga kakhulu ewadini yethu.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Eleni Ndlovu.
Ngokuhlala ngisevillagini yentambana sihlutshwa i-transport lapha ewuwana. I-transport akayitholakali, sihamba nzima masisePlumtree. Sihamba nzima masisiya koBulawayo. KoBulawayo ke kunzima ngoba sichapha umfula sisiya eTsholotsho. Kube kanjalo la sezikolo lapha kukhalise nzima ababalisi. Bathole bengabizwa phansi nokuthi beqhatshwe endaweni yentambana. Isikolo sethu sitsha sisafuna ulwazi olukhulu kakhulu ababalisi abafundileyo sibe abahamba imango. Kodwa ngenxa yemota engatholakaliyo kuba nzima. Babuya bebuye behambe. Sicina abantu abethu bengasisela kufunda okutheni ngoba mali abo bekhona ngapha balemizi yabo abaningi bahlala koBulawayo. Mase bethe babizwa usemele adingelwe kumuntu omphelekezela esiya phetsheya eTsholotsho. 12 kilometers ma usuke entambana usuke ulanda umgwaqo waseTsholotsho.
UMnumzana Mpumelelo Ngwenya uthi sokulesikhathi eside bebhakane lohlupho lokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu.
Entambana village. Le problem e-transport okweminyaka engama kuba 16-17 asiyitholi impela. Ongakuthi siphezu kwendlela ukuthi sizame ukuthi singathola amabhasi noma any transport nje yabe iqualify ukuthi ingangena emgwaqweni lo, ikwazi ukuthi sincedise. Plumtree sinezidingo zakhona, asikwanisi ukufika. Lawayo asikwanisi ukufika. So ukhansela uyazama impela ngayo yonke indlela, but isimo senesesikiso ikakhulu sesenza ukuthi vele i-transport noma singabe sithi siyayidinga sithole ukuthi usizo lwethu kuba sekudinga. So iningi lethu vele sukigivaphile ukuthi khonapho la sesisuke sihambe khona meva bo 2 to 3 hours usiyadinga i-transport sesivele sibenefitha lapho. So yiyo into ekhona esihlupha phela kakhulu endaweni naleli. so angazi ukuthi nathi kwabanye abaphambili nawo mara ngabe noma bezwa lezi khalazo zethu mazama ukusinikeza amandla ukuthi singancenga sithini noma singazama singena kuphi iminyango.
Okwalamhlasi malapha-ke kwezemaphandleni sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo sile nhlanganiso ye-Habakuk Trust.